Isahluko 40. Ukukhululwa kwabantu bakaNkulunkulu. Ngesikhathi lapho ukuvikela okuvela emthethweni yelizwe sekususiwe kulabo abalandela imilayo kaNkulunkulu, kuzaba khona endaweni ezehlukeneyo ukusebenzisa phakathi kwabantu abazabe besenza imizamo yokuthi babulawe. Nxa isikhathi esibekelwe ukubulawa kwabo silokhe sisondela, abantu bazabuya lamacebo okuthi babulale iqula labantu laba abazabe belenkolo engajwayelekanga emehlweni abo. Kuzahlelwa ukuthi bahlaselwe ngobusuku obubodwa ukwenzela ukuthi kuthuliswe amazwi abantu laba abangavumelani loZulu wonke njalo abahlala belamazwi okukhuza isono. GC 635.1. Abantu bakaNkulunkulu abanye abazabe besentolongweni, abanye bacatshile ezihotsheni njalo lasezintabeni bazabe belokhu bencenga ukuthi bavikelwe lizulu. Ngesikhathi esifananayo endaweni zonke kuzabe kulamaqembu amadoda ahlomileyo azabe efuqwa ngamadimoni belungiselela umsebenzi wokubulala. Kungaphansi kwesikhathi lesi esinzima kangaka lapho inkosi yako-Israyeli izangenela khona ekukhululweni kwabakhethekileyo bayo. Inkosi ithi lizakuba lengoma njengeyobusuku bokwehlukaniswa lomkhosi lokuthokoza kwenhliziyo njengohamba esiya entabeni yenkosi edwaleni lako-Israyeli. Inkosi izazwakalisa ke ilizwi layo elilodumo ibonakalise ukwehla kwengalo yayo ngentukuthelo yolaka lelangabi lomlilo oqothulayo isivunguvungu lezulu lesiphepho langesiqotho. Isaiah 30:29-30. GC 635.2. Ngokumemezela kokunqoba langamazwi enhlamba njalo lowentukuthelo, amaxuku amadoda azabe elungiselela ukuba hlasela lapho okuzaqubuka khona emhlabeni wonke ubunyama ojule ukwedlula ubunyama obujwayele ukubonakala ebusuku kuphela. Ngemva kwalokho kuzabonakala umchilo wamakhosikazi ozabe ukhazimula njengenkazimulo ephuma esihlalweni sikaNkulunkulu. Uzagcwala indawo yonke kubonakale sengathi usubekele bonke abakhululeke ukukhululwa. Amaxuku abantu laba abalentukuthelo azakuba khona khonapho. Amazwi abo awokuhlela ulunya azahle aphele. Bazakhohlwa ngalabo abekade befuna ukubabulala. Ngamehlo agcwele ukwesaba bazakhangela isibonelo sesivumelwano sikaNkulunkulu njalo bazafisa ukuba bafihlwe phambi kwenkazimulo yaso ezawe ingakhangeleki. GC 635.3. Abantwana bakaNkulunkulu bazakuzwa ilizwi elingathi yingoma lisithi khangelani phezulu njalo bazathi azakhangelisa amehlo abo ezulwini babone umkhumbi wesithembiso. Amayezi abekade evale isibhakabhaka azasuswa njalo njengoStefani bazakhangela phezulu babone inkazimulo kaNkulunkulu njalo lendodana yomuntu ihleli esihlalweni sayo esimeni sakhe sobuNkulunkulu. Bazabona amanxeba okuhlanzwa kwakhe njalo endlebeni zakhe bazakuzwa isicelo azasenza phambi kukayise njalo laphambi kwezingilosi esokuthi ngiyafisa ukuba labo. onginike bona. Bebelami lapho engikhona. Johane 17 verse 24. Ngokwesibili ilizwi elithi ingoma njalo elilokunqoba lezwakala lisithi bayeza, bayeza, bangcwele, balungile, njalo abalasici. Baligcinile ilizwi lokubekezela kwami. Baza kuhamba phakathi kwezingilosi, njalo indebe ezomileyo, njalo leziqhaqhazelayo ezalawo ababambelele ekukholweni kwabo zizamemeza amazwi okunqoba. GC 636.1. Kuphakathi kobusuku lapho uNkulunkulu azabonakalisa khona amandla akhe okukhulula abantu bakhe. Ilanga liyaphuma liyakhanyisa ngamandla alo wonke. Izibonakaliso zilandelana ngesiphangiphangi. Ababi bakhangele isihlakalo lesi ngokwesaba njalo lokumangala. Kuthi ngakolunye uhlangothi abangcwele bakhangela ngentokozo ecolekileyo izibonakaliso zokukhululwa kwabo. Zonke izinto zemvelo zizabonakala sengathi sezisuke emgwaqweni wazo. Imifula iyama ukugeleza. Amayezi amnyama kakhulu aqala ukutshayana phakathi kwesibhakabhaka esibonakala sizondile. Kukhona isikhenxe esilenkazimulo engacasekileyo lapho ophuma khona ilizwi likaNkulunkulu elezwakala sengathi ngamanzi amaningi lisithi sekuphelile. Sambulo 16 verse 17. GC 636.2. Ilizwi leli lizamazamisa izulu lomhlaba. Kuba khona ukuzamazama okukhulu. Kwase kusiba lokuzamazama komhlaba okulamandla kangaka, okukhulu kangaka. Sambulo 16 verse 17 lo 18. Isibhakabhaka sibonakala sengathi siyavuleka njalo sibuye sivaleke. Inkazimulo evelela esihlalweni sikaNkulunkulu ibonakala nxa isibhakabhaka silokhe sivuleka. Izintaba ziqhaqhazela njengomhlanga uvunguzwa ngumoya, njalo lamadwala awela endaweni zonke ngolaka. Uzwakala umdumo ongathi ngowezulu elikhulu elizayo. Ulwandle luphenduka lube lolaka olwesabekayo. Kuzwakala ukukhala kwesivunguvungu sengathi ngamazwi amadimoni asemsebenzini wokubulala. Umhlaba wonke uyazula njalo uzamazame njengamagagasi olwandle. Umhlaba uqala ukudabuka. Kubonakale sengathi isisekelo sawo sesisiwa. Intaba ziqala ukutshona phansi. Izihlenge zonke ezihlala abantu ziyatshabalala. Indawo lapho okuma khona izikepe eseziphenduke zafana leSodoma ngenxa yobubi obukuzoziginywa ngamagagasi olwandle. IBhabhiloni elikhulu selukhunjuliwe phambi kaNkulunkulu ukuba linikwe inkezo yewayini yolaka lwakhe olwesabekayo. Amatshe esiqotho esikhulu alesilinganiso setalenta 34 kgs lawo azabe esenza umsebenzi wawo wokubhidliza. Sambulo 16 verse 17 to 21. Amadolobho abekade elokuziqhenya emhlabeni achabalaliswe alingane lemhlabathi. Izindlu ezifana lezamakhosi lapho abantu abachithe khona imali yabo ukwenzela ukuba basuthise inkanuko zabo ziyaqephuka zibe ngamanxiwa phambi kwamehlo abo. Imiduli yentolongweni idabuka phakathi njalo abantu bakaNkulunkulu asebekade begcinwe lapha njengezibotshwa ngenxa yokholo lwabo bayakukhululwa. GC 636.3. Amangcwaba ayavuleka njalo abanengi babo abalele othulini lomhlaba baza kuvuka, abanye besiya ekuphileni okunaphakade njalo abanye bevukela inhlazo lokuhlekwa okunaphakade. Daniel 12 verse 2. Bonke abafe bekholwa udaba lwengilosi yesithathu baphuma emathuneni bekhazimulisiwe ukuze bazwe isivumelwano sikaNkulunkulu sokuthula azasenza lalabo abagcine imilayo yakhe, ngisho lalabo abamgwazayo. Sambulo 1 verse 7. Labo abahleka ulunya njalo beyisa ubuhlungu uKristu adlula kibo, labo bonke abaphikisa iqiniso ngodlakela bayavuswa labo ukuze bambone uKristu ebukhosini bakhe lokuthi babone inhlonipho ezanikwa labo abathembekileyo labalandela imilayo kaNkulunkulu. GC 637.1. Amayezi amnyama alokho evale isibhakabhaka kodwa loba kunjalo ilanga lilokhe lithutsha phakathi kwamayezi libonakala njengelihlo likaJehova elokuphindisela. Imbane esabekayo ilokhu itshaya emhlabeni wonke ize yembese umhlaba wonke ngengubo yomlilo. Phezu kodumo womdumo wezulu amazwi angajwayelekanga njalo amabi azezwakala esitsho lokho okumele kwehlele abenzi bokubi. Amazwi lawa akhulunywayo azwisiswa ngumuntu wonke kodwa ezwakala ngokucaca endlebeni zabafundisi bamanga. Labo esikhathini esifitshane esiqeda ukwedlula ababekade beziqhenya njalo belokuzithemba ngenxa yodlakela abalwenza ebantwini bakaNkulunkulu abagcina imilayo yakhe, ngalesi isikhathi sebegcwele ukumangala njalo lokwesaba okukhulu. Ukukhala kwabo kuzazwakala phezu komsindo ozabe uvela emidumeni ezabe isenzakala. Amadimoni lawo azakwamukela ubuNkulunkulu bukaKristu njalo aqhaqhazele phambi kwamandla akhe. Ngesikhathi esifanayo abantu bazabe bebubula becela uzwelo ngaphansi kokwesaba okukhulu. GC 637.2. Amaprofeti basendulo nxa babekhangele embonweni usuku lukaNkulunkulu bathi qhinqani isililo ngoba usuku lwenkosi lusondele. Njengokuchitheka okuvela kuSomandla kuzafika. Isaiah 13 verse 6. Ngena edwaleni ucatshe othulini ngenxa yokwesaba kwenkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo. Amehlo aziqhenyayo omuntu azakwehliselwa phansi lokuzikhukhumeza kwabantu kuzakhothanyiswa. Lenkosi kuphela izaphakanyiswa ngalolo suku ngoba usuku lwenkosi yamabandla luzakuba phezu kwakhe wonke ozigqajayo lozikhukhumezayo, lumelane layo wonke oziphakamisayo njalo athontshiswe. Ngalolo suku umuntu uzalahlela emagundwaneni lakubo lulwane izithombe zakhe zesiliva lezithombe zakhe zegolide abezenzela yena ukuzikhonza. Ukungena emifantwini yamadwala lezigonqweni zamawa ngenxa yokwesabeka kwenkosi langenxa yodumo lokuphakama kwayo. Lapho izavuka ukuqhaqhazelisa umhlaba. Isaiah 2:10-12, 20-21, Genesis 638:21. Phakathi laphakathi kwamayezi kubonakala insaba. Insaba zenkanyezi ezabe ikhanyisa phose okuphindwe kane nxa kuqathaniswa lobunyama obuzabe bukhona. Ukukhanya lokho kuzakuza njengamanzi aletha ithemba njalo lentokozo ebantwaneni bakaNkulunkulu abathembekileyo. Kodwa kuzaba ngamanzi alukhuni njalo lawolaka kulabo abephula imilayo kaNkulunkulu. Labo abadele konke ngenxa kaKristu ngalesi isikhathi bazabe sebephephile. Sengathi bacatshe endlini yenkosi esithekileyo. Sebedlule phakathi kokuhlolwa njalo phambi komhlaba laphambi kwabo bonke abaphike iqiniso. Bazabe bonisile ukwethembeka kulowo owabafelayo. Sekulenguquko emangalisayo kulabo abazabe bekhethe ukubambelela ekwenzini okuhle ngisho phambi kokufa. Ngesikhathi bengakhangelelanga bazabe sebekhululiwe ebunyameni njalo lasebubini babantu abekade sebephenduka baba ngamadimoni. Ubuso babo obukade bubunile njalo buchaziwe khathesi kuzabe sebugcwebezela ngentokozo lokumangala lokukholwa njalo langothando. Amazwi abo aphakama ngengoma yokunqoba. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu. Ufumaniswe elusizi kakhulu ekuhluphekeni. Ngenxa yalokho kasiyikwesaba ekuguqukeni komhlaba. Lanxa izintaba zithwalelwa phakathi kolwandle. Amazwi alo ehlokoma ephakazela. Izintaba zizazamazama ngokukhukhumala kwalo. Amahubo 46:1-3, Genesis 638:2. Nxa amazwi lawo ebonisa ukwethemba uNkulunkulu okugcwele esenyukela ezulwini, amayezi abuyele emuva, kubonakale isibhakabhaka esilezinkanyezi ezikhazimula ngendlela emangalisayo. Nxa uqathaniswa lesibhakabhaka esibonisa ubunyama lentukuthelo ngakolunye uhlangothi, inkazimulo yomuzi ongcwele ibonakala iphuma emasangweni avuliweyo. Ngemva kwalokho kubonakala esibhakabhakeni isandla esithwele amatshe amabili azabe ephethwe ngelinye labo phezu kwelinye. Umprofeti uthi lamazulu azachumayela ukulunga kwakhe ngoba uNkulunkulu ngokwakhe ungumahluleli. Amahubo 50:6. Umthetho lowana ongcwele oyikulunga kwaNkulunkulu owakhulunywa phakathi kokuphazima njalo lemidumo entabeni yaseSinayi njengomqondisi wempilo khathesi uzaboniswa phambi kwabantu njengomthetho wokwahlulela. Isandla lesi sizavula amatshe lawa amabili njalo kuzabonakala kiwo imilayo elitshumi ezabe ingathi ibhalwe ngomlilo. Amazwi akhona acacile okokuthi wonke umuntu uyenelisa ukuwabala. Imikhumbulo izavuselelwa, bonke ubunyama bobukholwa, amasiko njalo lemfundiso zamanga kuzasuswa engqondweni yomuntu wonke. Njalo amazwi kaNkulunkulu alitshumi angekho maningi aqoqela konke njalo anamandla azabonakaliswa ukuze abonwe yibo bonke abakhileyo emhlabeni. GC 639.1. Kunzima ukuchaza ukwesaba njalo lokudangala kwalaba abakade bephila impilo yokwephula imilayo kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabanika umlayo wakhe babelalo ithuba lokuqathanisa izimilo zabo lawo njalo bezifunda amaphutha awo ithuba lisesekhona elokuthi bavume izono zabo njalo baguquke kodwa ukwenzela ukuthi bathole uthando lomhlaba babeka eceleni imfundiso yawo njalo bafundisa abanye ukuba bawephule benzile imizamo yokuthi babambe ngamandla abantwana bakaNkulunkulu uba bephule usuku lwesabatha. Khathesi babona amacala abo ngenxa yomthetho yena lo obawuphikileyo. Ngokucaca okukhulu bayazibonela ukuthi ngeke benze izaba. Bakhethile lo abakade befuna ukumhlonipha njalo lokumkhonza. Bese libuya libona umehluko phakathi phakathi kokulungileyo lomubi, phakathi kokhonza uNkulunkulu lalowo ongamkhonziyo. Malachi 3:18, GC 639.2. Izitha zomlayo kaNkulunkulu kusukela kubafundisi kusiya emalungeni ebandla ngalesi isikhathi bazwisisa ngendlela entsha lokhu okuliqiniso ndawonye lomsebenzi okumele bawenze. Babona sekungasela sikhathi sokulungisa amaphutha abo ukuthi isabatha lomthetho wesine liluphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Babona isikhathi sesiphelile iqiniso mayelana losuku lwabo abekade belenza isabatha njalo lokuthi bebesakhele phezu kwechebechebe. Bazananzelela ukuthi bebelwisana loNkulunkulu. Abaholi bamabandla bakhokhelele abantu ekulahleni ngesikhathi bona besithi babaholela eparadayisi. Kuphela ngosuku lokwahlulela kuzazwakala ubukhulu bomlando ophezu kwamahlombe alabo abanikwe izikhundla emabandleni njalo lobukhulu bomphumela wokungathembeki kwabo. Kuphela nxa sisezulwini yikho esinanzelela khona intengo yokulahlekelwa umphefumulo owodwa. Kuza kwesabeka ukuhlulukelelwa kwalowo uNkulunkulu azakuthi kuye, suka phambi kwami wena sisebenzi esibi. GC 640.1. Ilizwi likaNkulunkulu lezwakala liphuma ezulwini liveza usuku njalo lehola lokuza kukaJesu njalo lizaphawula isivumelwane esiphakade phambi kwabantu bakhe. Njengomsindo womdumo wezulu omkhulu amazwi akhe ezazwakala emhlabeni wonke, u-Israyeli kaNkulunkulu uzabe elalele ebhekise amehlo akhe ezulwini. Ubuso babo buzakhazimuliswa inkazimulo yakhe njalo buzancwebezela njengobuso bukaMose nxa wayesehla entabeni yaseSinayi. Abantu ababi abasoke benelise ukubakhangela ebusweni njalo ngesikhathi lapho isibusiso silethwa kulabo abahloniphe uNkulunkulu ngokugcina isabatha lakhe ngcwele, kuzezwakala amazwi amakhulu okunqoba. GC 640.2. Ngemva kwesikhatshana kubonakala iyezi elimnyama elincinyane elizabe lingathi lilingana lengxenye yesandla somuntu. Leli kuliyezi eligombolozele umsindisi nxa lisekhatshana elizabonakala sengathi lembeswe yibunyama. Abantu bakaNkulunkulu bayakwazi ukuthi lesi yisibonakaliso sokuza kwendodana yomuntu. ngokuthula okucwelekileyo bayalikhangela xa lilokhe lisondela emhlabeni, lilokhe likhula njalo likhazimula kakhulu nxa lisondela, lize libonakale njengeyezi elikhulu elimhlophe. Ngaphansi kwalo kulenkazimulo enjengomlilo ovuthayo, njalo phezu kwalo kulomchilo wamakhosikazi owesivumelwano. UJesu uphakathi kwalo iyezi leli njengomnqobi. Khathesi kaseyiyo indodana yensizi ukuba aphuze inkezo eyimunyu yobuhlungu njalo lokuyangeka. Uza njengomnqobi ezulwini njalo lasemhlabeni, uzokwahlulela abaphilayo labafileyo. Uthembekile njalo ulungile. Ngokulunga uyehluleka njalo ulwa impi. Njalo lamabutho ayesezulwini, Sambulo 9:11-14, amlandela. Ngezingoma ezilobunandi basezulwini ingilosi, ngobunengi bazo obungela bubalwa, zihamba laye. Isibhakabhaka sibonakala sengathi sigcwele izidalwa ezincwebezelayo, izinkulungwane ezilitshumi lezinkulungwane zezinkulungwane. Akukho usiba lomuntu olungenelisa ukuchaza isehlakalo lesi. Ayikho lengqondo yenyama engaqedisisa ubuhle baso. Inkazimulo yakhe yasibekela amazulu, umhlaba wagcwala indumiso yakhe. Ukucwazimula kwakhe kwakunjengokukhanya imisebe yavela esandleni sakhe, Habakhukhi 3:3-4. Nxa amayezi lawa aphilayo elokhu esondela, wonke amehlo ayibona inkosi yokuphila. Awusekho umqhele wameva ukulimaza ikhanda lakhe elingcwele, kodwa kukhona umqhele wobukhosi ekhanda lakhe. Ubuso bakhe bukhanya okwedlula ukukhanya kwelanga emini enkulu, njalo esembathweni lethangazini lakhe ulebizo elibhaliwe ukuthi inkosi yamakhosi lombusi wababusi, Sambulo 19:16, GC 640.3. Phambi kwakhe ubuso bonke buza kuquka bubune. Kulawo abaphika umusa wakhe, kwehla ukwesaba okungapheliyo. Inhliziyo izakuncibilika, njalo lamadolo achayane ngokwesaba, njalo lobuso babo bonke buzaphenduka bube mnyama, Jeremiah 30:6, Nahume 2:10. Abalungileyo bazakhala ngokuqhaqhazela besithi, ngubani ozakwenelisa ukuma na? Ingoma ebikade ihlatshelwa zingilosi izakuma. Kube khona isikhathi lapho kuthule kuthe cwaka. Ngemva kwalokho kube sekuzwakala ilizwi likaJesu lisithi, umusa wami ulifanele lina. Ubuso babo bonke abangcwele buzakhazimula, njalo intokozo igcwale enhliziyweni zabo bonke. Ingilosi zizakwenza ingoma yazo zihlabele kakhulu nxa zilokhe zisondela emhlabeni, GC 641.1. Inkosi yamakhosi izakuza ngeyezi igonjolezelwe ngumlilo ovuthayo. Isibhakabhaka sizagoqwa njengomqulu, lomhlaba uzaqhaqhazela phambi kwakhe, njalo lazo zonke intaba lezihlenge zizasuswa endaweni yazo. UNkulunkulu wethu uzakuza kayikuthula, umlilo phambi kwakhe uzoqothula. Enhlangothini zonke zakhe kuba lesiphepho esikhulu. Uzabiza amazulu aphezulu lomhlaba ukwahlulela abantu bakhe, Amahubo 50:3-4, GC 641.2. Lamakhosi omhlaba lezikhulu, labanothileyo lenduna ezinkulu, labalamandla, lazo zonke izigqili, labo bonke abakhululekileyo, bacatsha ezimbalwini lemadwaleni ezintaba, besithi entabeni lemadwaleni, welani phezu kwethu, lisifihle ebusweni bakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi. lelakeni lewundlu. Ngoba usuku olukhulu lolaka lwakhe selufikile, njalo ngubani olamandla okuma. Sambulo 6 verse 15 lo 17. GC 642.1. Konke ukuhleka, ulunya lokuchothoza kuzabe sekumile. Zonke indebe ebezithanda ukukhuluma amanga zizathula cwaka. Konke ukulwa ngezikhali, lomsindo wempi, olomsindo wokudideka, njalo lezembatho ezigcwele igazi. Isaiah 9 verse 5. Uzathula. Akukho okunye okuzizwakala ngalesi isikhathi ngaphandle kwamazwi omthandazo lamazwi okukhala lokububula. Ukukhala lokhu kuzaphuma emilonyeni ebikade ihleka ulunya. Usuku lolaka lwakhe olukhulu selufikile. Ngubani ozakwenelisa ukuma na? Bonke ababi bazakhulekela ukuthi baqitshelwe ngaphansi kwamadwala. Ezintabeni kulokuthi bahlangane lobuso balowo abamphikileyo njalo bala ukumamukela. GC 642.2. Ilizwi leliyana elifinyelela ngitsho lendlebeni zabafileyo bazabe belazi. Bekukangaki ilizwi leli libancenga ukuthi baphenduke. Balizwe kangaki libathinta livela ekuncengeni komngane lokomfowabo lomsindisi. Kulabo abaphika umusa wakhe, akukho elinye eliletha icala, eliletha njalo ukuqondiswa njengalelo ilizwi ikade labancenga lisithi, chiyani indlela zenu ezimbi. Ngoba lizafelani lina ndlu ka-Israyeli. Ezekiel 33 verse 11. Maye kibo sengathi ilizwi leli bekulilizwi lomuntu ongamaziyo. UJesu wathi, ngoba ngibizile kodwa layala, ngelulile isandla sami kodwa kakho onanzayo. Landelela zonke izeluleko zami. Kalivumanga ukukhuza kwami. Zakha 1 verse 24-25. Ilizwi leli lizavusa imikhumbulo afisa ukuthi ngabe bayayichitsha engqondweni. Bazakhumbula izixwayiso abazeyisileyo. Unxuso abaluphikileyo lamathuba abawatshaye indiva. GC 642.3. Kuzabe kulalabo njalo abachothoza uKristu ngesikhathi nxa wayedlula phakathi kokuyangiswa kwakhe. Ngamandla amakhulu kuzafika emikhumbulweni yabo amazwi akhe. Nxa wayedlula ekuhluphekeni, nxa wayebuzwa ngumpristi omkhulu, waphendula wathi, kusukela kathesi lizabona indodana yomuntu, ihlezi ngokwesokunene samandla isiza phezu kwamayezi ezulu. Mateyu 26 verse 64. Kathesi bazabe sebembona ekazimulweni yakhe, njalo bazabe besaza kubona ehleli ngakwesokunene samandla. GC 643.1. Bonke abachothoza amazwi akhe ukuthi yena wayeyindodana kaNkulunkulu baza kutsha amathe kathesi. Uzabe ekhona uHerodi owahleka ulunya isikhundla sakhe sobukhosi, njalo watshela abebutho ababechothoza ukuthi bamfake umqhele njengenkosi. Azabe ekhona amadoda asebenzisa izandla zawo ukuba amgqokise isembatho esiyibubende, njalo ekhanda lakhe afaka umqhele wameva, njalo ezandleni zakhe ezingazange zibalwise ababeka intonga yobukhosi eyayingeyokuchothoza. Lawa abamkhothamelayo ngendlela eyayingeyokuchothoza izulu ngokwalo. Amadoda achayayo njalo abamchayayo njalo bamkhafulela inkosi yokuphila. Ngalesi isikhathi bazafulathela ilisho lakhe elizabe lingathi liyahlaba. Njalo bazazama ukumbalekela labo ababethela izipikili ezandleni njalo lasenyaweni zakhe. Lebutho elamgwaza ehlangothini bazabona amanxeba lawa ngokwesaba njalo lokuzisola. GC 643:22. Ngokucaca okukhulu abapristi njalo lababusi bazakhumbula izehlakalo zaseCalvary. Ngokwethuka lokwesaba okukhulu bazakhumbula indlela abanikina amakhanda abo ngentokozo eyayiholelwa nguSathane besithi wasindisa abanye yena engazisindisi. Uma eyinkosi yako-Israyeli kehle kathesi esiphambanweni futhi siza kumkhonza. Wathemba kuNkulunkulu ngamkhulule kathesi uba emthanda ngoba wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. Mateyu 27:42-43, GC 643:23. Bazamkhumbula ngokucaca okukhulu amazwi omsindisi awakhuluma mayelana lendatshana yamadoda ayengabagcini besivini abayala ukunika umnikazi izithelo zesivini sakhe. Baphinda njalo baphatha ngochuku izithunywa ayezithumile njalo ekugcineni babulala indodana yakhe. Bazakhumbula njalo lesigwebo abasiphawulayo bona ngokwabo nxa babesithi inkosi yesivini izabulala wonke amadoda lawa amabi kangaka. Esonweni njalo lasekujezisweni kwamadoda lawa ayengathembekanga, abapristi ndawonye labaholi bazabona indlela yabo njalo lesiphetho sabo esifaneleyo. Njalo ngalesi isikhathi kuzezwakala ukukhala lobuhlungu obungelamkhawulo. Ukukhala lokhu kuzabe kukukhulu ukwedlula amazwi abawatsho nxa besithi akabethelwe, akabethelwe, azwakala emgwaqweni yaseJerusalema. Ngalesi isikhathi kuzezwakala ukukhala kwamazwi athi uyindodana kaNkulunkulu, ungumesiya weqiniso. Bazazama ukubalekela phambi kwenkosi yamakhosi phakathi kwembali ezizabe zisemhlabeni ngenxa yokuzamazama okuzabe kusanda kwenzakala. Bazazama ukuzifihla ngeze. GC 643:24. Empilweni zabantu bonke abakhetha ukuphika iqiniso kuba khona izikhathi lapho umzwangedwa ovuka khona, lapho imikhumbulo yabo ebadlulisa phakathi kokuzisola ngenxa yokuphila impilo ephambane leqiniso. Kodwa konke lokho kuyini nxa kuqathaniswa lokuzisola ozakwenzakala ngosuku lolu olukhulu lapho ukwesaba okuza khona njengokutshabalala. Lapho ukubhidliza okuzakuza khona njengesivunguzane. Zaka 1:27. Labo abekade belungiselela ukubulala uKristu njalo labantu bakhe abathembekileyo khathesi bazabona inkazimulo ezabe isiphezu kwabo. Phakathi kokwesaba kwabo bazakuzwa amazwi abasindisiweyo eqala ingoma emnandi ethi, "Khepha lo uNkulunkulu wethu, kade simlindele njalo uzasikhulula." Isaiah 25:9, GC 644:1. Phakathi kokuzamazama komhlaba lokuphazima kombane njalo lomdumo wezulu ilizwi lendodana kaNkulunkulu lizaviza bonke abangcwele abaleleyo othulini lomhlaba. Uzakhangela wonke amangcwaba abangcwele njalo aphakamise ezulwini izandla zakhe amemeze athi, "Vukani, vukani, vukani lina elilele othulini njalo phakamani." Kuzo zonke indawo emhlabeni bonke abafileyo baza kulizwa ilizwi lakhe. Njalo labo abaza kulizwa baza kuphila. Njalo wonke umhlaba uzaduma ngenxa yezinsindo zebutho leli elikhulu kangaka elizabe libunjwe ngabantu abavela kuwo wonke amazwe, lemihlobo njalo lezindimi zonke. Bazaphuma entolongweni yokufa begqoke inkazimulo ephakade, bememeza besithi, "Kufa lungabi udonsi lwakho, ngcwaba kungaphi ukunqoba kwakho na?" 1 Corinthians 15:55. Njalo abangcwele abaphilayo labangcwele abazabe sebevusiwe bazalumbanisa amazwi abo bememeza amazwi okunqoba. GC 644:2. Bonke baphuma emangcwabeni belesimo sokubunjwa esifana laleso abangena emathuneni benaso. U-Adamu laye umile ndawonye lexuku leli elivusiweyo. Usesimeni sakhe esehlukileyo ngoba umude njalo ulesimilo sobukhosi, kodwa umfitshane kancane kulendodana kaNkulunkulu. Ubonisa umehluko omkhulu phakathi kwakhe lezizukulwane ezaphila ngemva kwakhe. Esibonelweni lesi esisodwa kuzabonakala ukuwa kwesimo okwenzakala ebantwini ngenxa yesono, kodwa bonke bavuka belobutsha njalo namandla okuba mutsha okunaphakade. Ekuqaleni umuntu wayedalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, hatshi umfanekiso, hatshi ngokwesimo kuphela, kodwa la ngokubunjwa njalo langesimo. Isono saphambanisa umfanekiso lowo saze saphosa sasusa umfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa uKristu wabuya ukuba avuselele lokhu okwasekulahlekile. Uzaguqula imizimba yethu yobubi njalo ayenze ukuba ifane lomzimba wakhe ongcwelisiliweyo. Isima esibolayo lesilesono esingelakho ukuzoda esaphanjaniswa yisono sizaguqulwa sibe msulwa, sibe sihle njalo sibe lokuphila okuphakade. Kodwa ukugogeka lokukhubezeka kuzasala ethuneni. Nxa sebefinyelele esihlahleni sokuphila ensimini yase-Edeni eyalahlekela umuntu kudala, bonke abahlengiweyo bazakhula. Malachi 4:2. Babe lesimo esingcweleyo umuntu ayelaso ngesikhathi esaphila ebukhosini bakhe. Wonke ubufakazi bokugcina besiqalekiso sesimo sesono buzasuswa, njalo abathembekileyo bakaKristu bazabonakala ebuhleni benkosi yethu uNkulunkulu, engqondweni njalo lasemoyeni njalo lasemzimbeni beveza isimo esipheleleyo senkosi yabo. Yena ubuhle bokuhlengwa osekukade kwakhulunywa ngakho, osekukade kwamelelwa, kwakhulunywa ngakho ngokulakazelela okukhulu, kodwa akuzange kwazwisiswa ngokuphelela. GC 644:3. Bonke abangcwele abaphilayo baza kuguqulwa ngesikhatshana lasekucwayizeni kwelihlo. Ngenxa yelizwi elaphuma kuNkulunkulu bazabe sebengcwelisiwe, njalo khathesi bazamukela imizimba engela kubola, njalo ndawonye labangcwele abazabe sebevusiwe bazakwenyukela ezulwini ukuba bahlangane lenkosi emkhathini. Ingilosi zizabuthela ndawonye bonke abakhethiweyo bakhe emagumbini amane omhlaba kusukela ekucineni ngasentshonalanga komhlaba kusiya empumalanga. Abantwana abancane bazathwala zithwala zingilosi zibase ingilosi zizababuthela ndawonye bonke abakhethiweyo bakhe emagumbini amane omhlaba kusukela ekucineni ngasentshonalanga komhlaba kusiya entshonalanga. Abantwana abancane bazathwalwa zingilosi zibasa ezandleni zabo nina. Abangane asebekade bahlukana ngenxa yokufa bazahlangana njalo bengasayi kwehlukana njalo. Njalo ngengoma zokujabula baza kwenyuka ndawonye besiya edolobheni likaNkulunkulu. GC 645.1. Ngakuzo zonke inhlangothi zenqola yamayezu kulamaphiko njalo ngaphansi kwayo kulamavili. Njalo nxa inqola leyi isenyuka amavili lawa akhala esithi ncwele. Njalo lamaphiko nxa ephapha akhala lawo ethi ncwele. Lexuku lezingilosi lizakhala lithi ncwele ncwele ncwele. Nkosi uNkulunkulu simakade. Abasindisiweyo bamemeza bethi aleluya. Nxa inqola leyi isenyuka isiya eJerusalema elitsha. GC 645.2. Bengakangeni edolobheni likaNkulunkulu, umsindisi uzabeka emakhanda abalandeli bakhe izicoco zokunqoba njalo uzabanika izembatho ezibonisa ubukhosi babo. Ibutho leli elincwebezelayo lizakuma kunxa zonke, inkosi yabo ibe phakathi kwabo, yena ulesimo esiphezu kwabo. Bonke ngisho lezingilosi njalo ubuso bakhe bukhanyisa ubuso babo, bonke bugcwele uthando. Amehlo onke exuku leli elisindisiweyo ajolozela ubuso bakhe, bonke babona inkazimulo yakhe yena. Ubuso bakhe obalinyazwa ukwedlula wonke umuntu njalo lesimo sakhe ukwedlula wonke amadodana oluntu. Emakhanda abanqobi uJesu ngokwakhe usebenzisa isandla sakhe sokunene ukubeka imiqhele yobukhosi. Wonke umuntu uzakwamukela umqhele wakhe ozabe ubhalwe ibizo lakhe elitsha. Sambulo 2:17. Njalo kuzabe kubhalwe amazwi athi ubungcwele enkosini. Ezandleni zabo kuzabekwa ilala njalo lechacho elikhazimulayo. Kuzathi nxa ingilosi ezikholayo ziqala ingoma, izandla zonke zizaqala ukutshaya amacacho. Kuzwakale ingoma emnandi kakhulu. Ingoma leyi izathokozisa inhliziyo zabo bonke. Amazwi abo bonke aphakanyiswe ngengoma yokubonga. Kuye osithandayo wasigezisa ezonweni zethu egazini lakhe, owasenza saba ngamakhosi lamapristi kuNkulunkulu uYise. Kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini lanini. Sambulo 1:5-6. GC 645.3. Phambi kwexuku labasindisiweyo kubonakala umuzi ongcwele. UJesu uzavula amasango ezulu njalo izizwe ezigcine iqiniso zizakungena. Lapho bazakubona iparadayisi kaNkulunkulu, indawo eyayingumuzi ka-Adamu engaboni. Ngemva kwalokho ilizwi leliyana elimnandi wedlula ingoma eseke yawela endlebeni zoluntu lizezwakala lisithi, impi yenu isiphelile. Wozani lina elibusisiweyo bakababa, yibani izindlalifa zombuso elalulungiselelwe elawulungiselwayo kusukela ekudabukeni komhlaba. GC 646.1. Khathesi kuzagcwaliseka umthandazo kaKristu awenzela abafundi bakhe. Ngiyafisa njalo ukuba lami onginike bona. Labo babe lami lapho engikhona. Bengelasici phambi kwenkazimulo yakhe. Belenjabulo engelakuvalo. Juda 24. UKristu uzaletha phambi kukaBaba isipho asithenga ngegazi lakhe. Esithi, ngilapha ndawonye labantwana owangipha bona. Labo onginike bona ngibagcinile. Yeka izimangaliso zothando olusindisayo. Ukuhlokoma kwehola lelo lapho ubaba ozathi ekhangela ixuku labasindisiweyo azabona khona umfanekiso wakhe. Ukungcolisa kwesono sekususiwe. Lobubi babo sebungasekho. Njalo izidalwa zakhe ezizabe sezibuyele esimeni sokufana laye. GC 646.2. Ngothando olungabalisekiyo, uJesu uzakwemukela abathembekileyo bakhe entokozweni yenkosi. Intokozo yomsindisi izaba ngeyokubona embusweni wenkazimulo, imphefumulo ezabe ihlengiwe ngenxa yobuhlungu njalo lokuyangiswa kwakhe. Njalo labo abasindisiweyo bazaba lengxenye entokozweni yakhe. Nxa bekhangela phakathi kwababusisiweyo, bazabona labo abanqotshelwe kuKristu ngenxa yemithandazo yabo, lokusebenza kwabo, njalo lokuzidela abakwenza ngenxa yothando. Nxa bebuthana phambi kwesihlalo esimhlophe, esikhulu, injabulo engelakubalwa izagcwala enhliziyweni zabo. Nxa bebona labo ababenqobele embusweni kaNkulunkulu, njalo nxa bebona ukuthi labo bazuza abanye, lalabo abazuza njalo abanye, bonke bazabe belethwe ekuphumuleni kwasezulwini, lapho abazabeka khona imiqhele yabo ezinyaweni zikaKristu, njalo bamdumise empilweni yonke ephakade abazaphila kuyo. GC 647.1. Nxa abasindisiweyo besamukelwa emzini kaNkulunkulu, kuzezwakala ukukhala kwentokozo endaweni yonke. O-Adamu ababili bazabe sebelungiselele ukuhlangana. Indodana kaNkulunkulu izabe imile ngezandla ezivulekileyo ukwamukela uyise wezizukulwane zonke, isidalwa asidalayo sahlamukela umdali waso. Njalo ngenxa yezono zakhe, umsindisi uzabe elamanxeba okubethelwa esiphambanweni. Nxa u-Adamu enanzelela amanxeba ezandleni lasenyaweni zikaJesu, kasoze awele esifukeni senkosi yakhe, kodwa ngokuzehlisa uzawela enyaweni zakhe, khala esithi, lifanele iwundlu elahlatshwayo. Ngothando umsindisi uzakumphakamisa amtshele ukuba akhangele njalo insimu yase-Edeni eyayingumuzi wakhe osekukade wahlukana lawo. GC 647.2. Ngemva kokuxoshwa kwakhe ensimini yase-Edeni, impilo ka-Adamu yayingeyosizi. Wonke amahlamvu ayesifa, zonke izinyamazana ezazibulawa, konke ukubuna kwakubonakala phezu kwendalo, konke ububi owabonakala ebantwini kwakusiba yisikhumbuzo esitsha sokona kwakhe. Babanzima ubuhlungu njalo lokuzisola okwakufika ezinhliziyweni yakhe nxa wayebona ububi bulokhu busanda, njalo lempendulo ayeyithola emsebenzini wakhe wokukhuza isono. Impendulo ayeyithola yayingeyokuthi nguye owayeyimbangela yesono. Ngokuzehlisa njalo lokubekezela, wathwala phosa okweminyaka eyinkulungwane isijeziso sokona kwakhe. Ngokwethemba wavuma isono sakhe, njalo wathembela emandleni omsendisi owayethenjisiwe, njalo wafa elethemba lokuthi wayezaba lengxenye ekuvukeni. Indodana kaNkulunkulu yahlenga ukwehluleka njalo lokuwa komuntu, njalo kathese ngenxa yomsebenzi wokubuyisana, u-Adam uzabiselwa ekudluleni, enkundleni, esikhundleni sakhe sakuqala. GC 647.3. Phakathi kwentokozo uzabona izihlahla ezazimthokozisa endulo, zona kanye izihlahla ayesikha kuzo izithelo ngezinsuku zokulunga kwakhe, njalo lezenjabulo. Uzabona izivini azinakekela ngezandla zakhe, njalo lamaluba ayethanda ukuwanakekela. Ingqondo yakhe izananzelela ukuqiniseka kwalokhu okuzabe kuphambi kwakhe. Uzananzelela ukuthi ngeqiniso leyi yinsimu yase-Edeni esivuseleliwe yanikwa yena, njalo izabe isilobuhle obedlula ngesikhathi exoshwa kuyo. Umsindisi uzamholela esihlahleni sokuphila, njalo uzakukha isithelo saso amnike ukuba asidle. Uzakhangela emuva kwakhe, njalo abone ixuku lemuli yakhe esindisiweyo bemile eparadayisi kaNkulunkulu. Uzabeka umqhele wakhe oncwebezelayo enyaweni zikaJesu, njalo nxa ewela esifubeni sakhe uzakwanga umsindisi. Uzabamba icaco legolide, njalo izulu lonke lizanqunza ingoma yokunqoba. Lifanele iwundlu elahlatshwayo, njalo eliphilayo futhi. Usendo lukaAdamu lalo luzathatha amacaco alo, babeke imiqhele yabo ezinyaweni zomsindisi nxa bekhothama phambi kwakhe. GC 648.1. Ukuhlangana lokhu kuzabe kuphambi kwezingilosi ezakhala kakhulu ngosuku u-Adamu awa ngalo, njalo zabuya zathokoza lapha uJesu ngemva kokuvuka kwakhe enyukela khona ezulwini, esevulile ingcwaba ukuba bonke abazamkholwa ngolunye usuku benelise ukuphuma kulo. Khathesi bazabe sebebona umsebenzi wokusindisa abantu usuphelile, njalo bazahlanganela ekuhlatshelweni kwengoma yokudumisa. GC 648.2. Elwandle lwezubuko phambi kwesihlalo sobukhosi, lona okululwandle lwesibuko okungathi luqatshaniswa lomlilo olugcwele inkazimulo kaNkulunkulu, kuzabuthana iqula elanqoba isilo, njalo lomfanekiso waso, njalo lophawu lwaso, njalo lenombolo yebizo lakhe. Ndawonye lewundlu entabeni yaseZiyoni belamacaco kaNkulunkulu bazakuma inani. Labo lezinkulungwane ezilikhulu lamashumi amane lane, okungabantu abahlengwa phakathi kwabantu, njalo kuzazwakala ilizwi elingathi ngamazwi amaningi, njalo okungathi ngumdumo omkhulu, ilizwi labahlabeleli abachaya amacaco abo. Njalo bazahlabela ingoma entsha phambi kwesihlalo, ingoma engeke yafundwa ngabanye abantu ngaphandle kwequla leli. Leyinye ingoma kaMose njalo leyewundlu eyingoma yokuhlenga. Akukho abanye ngaphandle kwequla leli elabantu abazinkulungwane ezilukhulu lamachumi amane lani abangayifunda ingoma leyi ngoba iyingoma yenkambo abadlula kuyo. Okuluhambo olungekho omunye umuntu angeke aluhambe. Laba yibo abalandela iwundlu kuzo zonke indawo aya kuzo. Laba abathathwa emhlabeni phakathi kwabaphilayo bazavalwa njengezithelo zakuqala kuNkulunkulu lasewundlwini. Sambulo 5 verse 2 lo 3, 14 verse 1 lo 5, Sambulo 15 verse 2 lo 3. Laba yibo abandlula phakathi kokuhlupheka okukhulu. Bazabe sebedlule phakathi kwesikhathi senhlupheko esikhulu esingazange sibonakale selokhu kwadalwa izizwe. Njalo bazabe benelise ukumelana nobuhlungu besikhathi sokuhlupheka kukaJakobe. Bazabe besenelisa ukuma ngesikhathi kungekho oncengelayo ethempelini ngesikhathi lapho okathelwa khona inkezo yolaka lukaNkulunkulu emhlabeni. Kodwa bazabe sebehlengiwe ngoba bazabe begezile izembatho zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Emlonyeni yabo akutholakanga isici ngoba abalacala phambi kaNkulunkulu. Ngakho baphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu njalo baza kukhonza ngumkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe. Njalo lowo ohlala esihlalweni uzahlala phakathi kwabo. Bazabe bebonile umhlaba uguga ngenxa yendlala njalo lemikhuhlane. Lelanga liphiwa amandla okutshisa abantu njalo bona ngokwabo bazabe bedlule phakathi kwendlala njalo lokomela amanzi. Kodwa kathesi abasayi kulamba futhi kumbe bome futhi. Lelanga alisayi kubatshisa kumbe loba yikuphi ukutshisa ngoba iwundlu eliphakathi laphakathi kwesihlalo lizabanika ukudla njalo uzabahola emithonjeni ephilayo yamanzi njalo uNkulunkulu uzakwesula inyembezi zonke emehlweni abo. Sambulo 7 verse 14 to 17, GC 648.3. Kuzo zonke izizukulwane abakhethiweyo bomsindisi bafundisiwe njalo baqeqetshwa ngaphansi kwesikolo senhlupheko. Bahamba endleleni ezincane emhlabeni bahlanjululwa phakathi komlilo wokuhlupheka ngenxa yegama likaJesu, bamelana lokuphikiswa, lenzondo njalo lokuqanjelwa amanga. Bamlandela phakathi kokulwiswa okukhulu, bamelana lokuzidela njalo badlula phakathi kokudangala okukhulu. Ngenxa yemkambo zabo ezibuhlungu, bafunda ukuthi isono sibi kanganani, lamandla aso, lokuba lecala ngenxa yaso, lomphumela waso omubi njalo bezasikhangela njengento okumele yenyanywe. Ukuzinikela okwenziwa nguJesu ukwenzela ukuthi aqede isono kuzabenza babe lokuzehlisa njalo kuzagcwalisa inhliziyo zabo ngesibongo esikhulu njalo lodumo olungeke luzwisiswe njalo luqathaniswe lalabo abangazange bawele esonweni. Bazathanda kakhulu ngoba bethethelelwe kakhulu ngenxa yokuthi bazabe beke baphatheka ekuhluphekeni kukaKristu. Bazabe befanele ukuba bephatheke enkazimulweni yakhe, GC 649.1. Indlalifa zikaNkulunkulu zizabe ziphuma emilindini, lasemigodini, lasekulingisweni, lasezintabeni, lasenkangala lasembhalwini zomhlaba njalo lasembhalwini zasolwandle emhlabeni emhlabeni babe ngumhambuma behlukumezekile njalo behlutshwa izigidi zangena engcwabeni zisazakala njengezikliwi ngoba babezimisele ukwanda ukwamukela amanga kaSathane emthethwandabeni yasemhlabeni bagwetshwa njengezephulamthetho ezisabekayo kodwa kathesi uNkulunkulu uzabe esengumahluleli ngokwakhe amahubo 50:6 kathesi izinqumo ezenziwa emhlabeni zizaguqulwa uzasusa ihlazo labantu bakhe Isaiah 25:8 bazabizwa ngokuthi ngabantu abangcwele abahlengiweyo benkosi ninike labo abalilayo eziyoni imiqhele endaweni yomlotha lamafutha enjabulo endaweni yokulila indumiso endaweni yomoya odanileyo Isaiah 62:12, 61:3 kathesi kuzabe sekudlulile ukuba buthakathaka lokuhlukunyezwa lokuhlakazwa njalo lokuncindezelwa kusukela kathesi bazahlala belenkosi yabo ngokuphela bazakuma phambi kwesihlalo sobukhosi egqoke izembatho ezibonisa inotho edlula zonke esezike zagqokwa ngamakhosi alomhlaba bazabe begqoke imiqhele ekhazimula okwedlula yonke eseke yagqokiswa amakhosi alomhlaba izinsuku zobuhlungu njalo lokububula sezidlule kokuphela inkosi yenkazimulo seyasulile inyembezi ebusweni babo zonke imbangela zokulila sezisusiwe phakathi kokuzunguzwa kwengatsha zamalala bazahlabela ingoma yokudumisa emnandi njalo elolongiweyo wonke umuntu uzangena ngelakhe ilizwi ize izwakale kulo lonke izulu usindiso lukaNkulunkulu wethu ohlezi phezu kwesihlalo njalo lakulo iwundlu njalo bonke abahlali bezulu bazaphenduka labo ngamazwi athi Amen isibusiso lenkazimulo njalo lenhlakanipho njalo lokubonga njalo lodumo njalo lamandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini Sambulo 7:10-12 GC 650.1 empilweni yalapha emhlabeni siyenelisa nje kuphela ukuqala ukuzwisisa udaba lolu oluhle kangaka oluphathelene losindiso ngokuzwisisa kwethu okufipheleyo sikhangelisisa ihlazo njalo lenkazimulo impilo njalo lokufa okufanela njalo lesihawu okuhlangana esiphambanweni kodwa loba kunjalo loba singazama ukusebenzisa konke ubungcitshi bengqondo zethu asenelisi ukuzwisisa ngokujulileyo ukuqakatheka kwesiphambano ubude bobubanzi lokudepha kothando lokuhlenga kuzisiseka nje kancane engqondweni zethu icebo losindiso alisoke lizisiseke ngokuphelela kwalo ngisho lanxa abasindisiweyo bebona ngendlela ababona ngayo njalo sibakwazi ngendlela abazakala ngayo kodwa eminyakeni eminingi ezakuza ezulwini amaqiniso amatsha azaqhubeka evezwa engqondweni ezizahlala zilokumangala njalo lentokozo loba nje inhlupho lobuhlungu njalo lezilingo zasemhlabeni zizabe zingasekho njalo lembangela yazo izabe isisusiwe. Abantu bakaNkulunkulu bazahlala belolwazi olucacileyo mayelana lentengo yokusindiswa kwabo. GC 651.1. Isiphambano sikaKristu sizahlala siyisifundo njalo lengoma yabasindisiweyo empilweni yonke ephakade. Ebukhosini bukaKristu bazabona uKristu ekubethelweni kwakhe. Akusoke kukhohlakale ukuthi yena ngamandla akhe owadala njalo wasekela imihlaba yonke, yena othandekayo kaNkulunkulu, iNkosi yasezulwini, yena izingilosi ezikhazimulayo ezazithanda ukumbuka, wakhetha ukuzehlisa ukwenzela ukuba aphakamise umuntu owayesewile, njalo lokuthi wathwala amacala njalo lehlazo lesono, njalo lokufihlwa lobuso bukayise. Kwaze wafika esikhathini lapho inhlupho zasemhlabeni ezaphula khona inhliziyo yakhe, njalo zacobodisa impilo yakhe yaze yaphuma esiphambanweni saseCalvary. Ukuthi umdali wezulu lomhlaba, umlawuli wezinto zonke, wakhetha ukuchiya ubukhosi bakhe, njalo wazifaka ihlazo ngenxa yokuthanda umuntu, kuzahlala kuletha ukumangala njalo lokuthandwa ezidalweni zonke. Nxa izenzo zonke zabahlengiweyo zikhangela umsindisi wazo, njalo nxa zikhangela inkazimulo kaBaba ezabe ikhazimula ebusweni bakhe, nxa bekhangela isihlalo sakhe esizabe sisuka ekungapheleni sisiya ekungapheleni. Njalo nxa besiba kwazi ukuthi umbuso wakhe awusayi kuba lesiphetho, bazaqala ingoma ethi, "Lifanele, lifanele iwundlu elahlatshwayo njalo elisihlengele uNkulunkulu ngenxa yegazi lakhe eliligugu." GC 651.2. Imfihlo yesiphambano yiyo elamandla okuchasisa zonke imfihlo. Ekukhanyeni okuphuma eCalvary, zonke izinto ezimayelana loNkulunkulu ezazijwayele ukusesabisa zizaqala ukubonakala ekuhleni lasekuthathekiseni kwazo. Isihawu lesineke njalo lothando lomzali konke kuzabonakala kubambana lobungcwele, lokulunga njalo lamandla. Nxa sikhangele ubukhosi besihlalo sakhe esizabe siphakeme, sizabona isimo sakhe emuseni ozabe ubonisiwe, njalo sizazwisisa ukwedlula zonke izikhathi ukuqakatheka kwebizo elithi Baba Wethu. GC 652.1. Kuzabonakala ukuthi lo olenhlakanipho engapheliyo wayengeke asungule elinye icebo lokusindisa ngaphandle kokunika indodana yakhe isithelo sokuzinikela. Lokhu sizaba injabulo yokugcwalisa umhlaba ngabantu abahlengiweyo abazabe belobungcwele, bethabile njalo bengasayi kwamukela ukufa, impumela yokulwisana lamandla obunyama okwenziwa ngumsindisi izaba injabulo yabahlengiweyo abazahlala enkazimulweni kaNkulunkulu okweminyaka engalakubalwa. Njalo lesi yiso isisindo somphefumulo ozakwenza ukuthi uBaba asuthiseke ngentengo ayibhadalayo, njalo loKristu uqobo lwakhe nxa ekhangele izithelo zokuzidela kwakhe uzaba lokusuthiseka. GC 652.2.